So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Zomuhle walamukela ku studio 7 ngolesihlanu namhlanje ekuseni ku 3 ukunqabakazi 2018 usithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webandla lezana PF umnomzana Emerson Nangakwa nguye onqobileyo ukhetho lokudinga umongameli welizwe
Mnangagwa Emerson Dambudzo Zanu PF
Ngakho ke umnangagwa Emerson Dambudzo owe Zanu PF nguye osengumongameli omutsha owe Zimbabwe kusukela namhlanje mhlaka 3 Ncwabakazi 2018
kodwa umanyano we MDC Alliance okhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi awamukeli limpumela ngoba umnumzana Chamisa nguye onqobileyo
We as MDC Alliance totally reject the results that have been announced so far.
Kamisa yilelana ilimumela ngakho ke impumela ingamanga. Impumela yalolu khetho isandukuphuma ibisaqutshungulwa ngama-polling agents.
Siza kuzwa okuningi okuphathelane lempumela yokhetho kuntathela izindaba zethu kanye labungcweti esicubungula izombusazwe. Ungakhohlwa ukuthi ungalandela lolu hlelo kuFacebook ukhasele VOA Ndebele kumbe usilobele umbono wakho njalo nxa ufuna ukungena emsakazweni usithumele inombolo zakho siza kutshayela ucingo.
Mnangagwa Emerson Dambudzo of ZANU PF Party is therefore duly declared elected president of the Republic of Zimbabwe with effect from the 3rd of August 2018.
Umkhokheli webandla lezana PF umnumzana Emerson Mnangagwa nguye onqobileyo ukukhetho lokudinga umongameli welizwe ngemva kokuthola amavoti Ngesilinganiso ekhulwini umnumzana Mnangagwa uthola amavoti edlula kancane yangamachumi amahlanu 50.8% kwathi umnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano we-MDC Alliance wathola angamachumi amane lane i-44.3%. Isiphathamandla somanyano lo umnumzana Morgan Komitsho utshele intatheli izindaba izolo ukuthi ZEC iqilibezele. Umnumzana Chamisa ukhangelele ukwethulela uZulu inani athi yilo eliqondileyo elokunqoba kwakhe namhla ekuseni. Ake sizwe ukuthi uMavis Kama yena usiphatheleni eseHarare.
Abalandeli bebandla lezana PF bakade beseHarare International Convention Center HICC bebegcwele injabulo bethakazelela ukunqoba komkhokheli webandla labo umnumzana Emerson Mnangagwa. Omunye walaba ngunkosazana Sibongile Sibanda oyi National Secretary for External Relations kuhlangothi lwabasakhulayo kubandla lezana PF.
Nokujabula sikhulu kakhulu ngempumela esiyitholileyo njengebandla elilabantu abalwela inkululeko elilabantu abakholelwa kudemokrasi yokuthi abantu bazikhulumele bazikhethele inkokheli abafuna ukuthi bakhokhele abantu bezimbabwe bakukhulumile abantu bezimbabwe sebevezile ukuthi bona bale themba ukuthi ubaba Mnangagwa asikhokhelele sinikile ithuba ukuthi asikhokhelele for the next 5 years njengabantu bezindawo.
Ukhuthaza ukumanyana kwabantu elizweni ukuze ilizwe liqhubekele phambili.
Ake simvumeleni aphuthise ama vision alawo ngokuthi iZimbabwe iqhubekele phambili. Kulezi nhlelo ezinengabe seziqalisile izinyangeni ezilutshwana esembusweni akade seziqalisile esikhayelele ukuthi aziqhubekisele phambili ekusukumiseni ezomnotho, ezekuguquleni indaba zemali emabhanga, ezekuguquleni indaba zemisebenzi ukuthi itholakale. Kulezi zinto eziningi esizikhayelele ukuthi ama-investors abuye. Maningi amanye ama-investors ade buyile kodwa kulamanye nje abemile elingele emelele ilanga lanamhlanje ukuthi nxa sokukhethiwe umongameli welizwe omutsha bese bebuya so ngile themba lokuthi ubaba Mnangagwa uza kuguqula impilo zabantu ngifisa ukuthi amaZimbabwe nga bayambekezelela bake bebone ukuthi impilo zabo ngempela shwa ziyathinta ngoba sina silale ithemba lokuthi iZimbabwe isiya kwelinye izinga eliphezulu.
Enye intatheli zindaba ebikulo mkhosi eHarare International Convention Center uXolisani Ncube upha umbono wakhe.
Nxangele isifiso zabantu abaningi kumbe kabathakelelanga ukuthi umnanga uphendukile, kodwa abavotayo bathi bona bamfuna umnanga eyi-5 years. Njalo ngombono wami abantu abaningi sebehluleka ukungena phakathi kwabantu bese ukhampena, behluleka ukutshela abantu izitho zabo, njalo behluleka ukutshela abantu ukuthi bazawenzelani iminyaka emihlanu elandelayo. Yinto okwenza ukuthi namhlanje badliwe iZANU-PF. Njalo mbona batshengisela ukungakakhulu kwabo nxa sikhanyene ezombakazi, bakhanya njengabantu abakwazi bafuna ukwenza, bakwazi ukuthi bangenza njani. Bacabanga ukuthi i-politics ziyafanana nale activism yesikolo.
Usole indlela iziphathamandla zebandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eliziphathe ngayo lize liye phambi kwentatheli zindaba ukwethula ukukhonana kwazo ngempumela yokhetho.
Kuyangisa, amafitshane kuyangisa. Kumele bakwazi i-process le-procedure kusiyama njani, nxa ulesikhalazo usithola kanjani. Bangabe belesikhalazo esingcono kodwa wasifake ngendlela yiphi? Yimbuzo oqakathekileyo onto abaningawalawo. Kumele bakwazi ukuthi elakusasa labo lime kanjani. I-politics kayiphele namhlanje. Bangabe belesikhalazo esiqokothekileyo eseqiniso kodwa behluleka ukusifaka phambi kwabantu. Siswele isisekelo. Kumele babe kwazi ukuthi nxa kuleyo nto zokenale bahloniphe ama-processes akhona. Ngasinceda njengelizwe ukuthi siyaphambili.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Asizweni okuningi ngalolu daba kuPraxedis Jeremiah weStudio 7.
Selize lafika usuku olukade lumelelwe ngabeZimbabwe abaphakathi labaphandle kwelizwe. Lona ke lusuku olokwethulwa kwempumela yokhetho yokudinga umongameli welizwe ngemva kokuthola impumela yamalunga edalela eParliamente amakansila phakathi kwensuku ezimbili ezedluleyo. Lolu lukhetho lwakuqala ngemva kweminyaka phose engamashumi amane kungela owayengumongameli Robert Mugabe encintisa. Lumbiko uphume ngemva kwensuku ezine abantu bevotile ngomvulo obesokudale ukufuthelana abantu sebeze baya ezitaladeni ukuyatshengisela. NgoLwesithathu abantu bangene ezitaladeni batshengisela besola ukuphuza kwabezeki ukwethula impumelo yokhetho lolu. Abakubutho babahlasela ngemibhobho, badubula babulala abantu abayisithupha, kwalimala abalishumi lane. Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission ZEC, unkosikazi Priscilla Chigumba, nguye owethule umbiko wokuthi umongameli omutsha senguMnangagwa.
Mnangagwa Emmerson Dambudzo, ZANU-PF, 2,460,000.
U-Emmerson Dambudzo Mnangagwa owe-ZANU-PF uthole amavoti izigidi ezedlula ezimbili, i-2,460,463, okuyisilinganiso samavoti wonke sokungamashumi edlula amahlanu ekhulwini, i-50.8%. Ngakho-ke uMnangagwa Emmerson Dambudzo owe-ZANU-PF nguye osengumongameli omutsha owe-Zimbabwe kusukela lamhlanje mhlaka 3 Ncwabakazi 2018.
Is therefore duly declared elected president of the Republic of Zimbabwe with effect from the 3rd of August 2018.
Wonke amacele omabili akade jikilisana athi abeZANU-PF labomanyano OMDC Alliance bebesithi banqobile kulolu khetho ngemva kokuvota kwabantu ngomvulo. UJamisa onqotshiweyo uthi yena lebandla lakhe bazaphikisa limpumela ngoba yena uzazi enqobile kulolu khetho. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla likaJamisa ele-MDCT, uMnumzana Morgan Komichi, ume estejini sokwethula impumela yokhetho lapho amakomishina ehlaba ikhefu, wathi bona njengebandla kabayamukeli limpumela, ngakho-ke bazayiphikisa.
We as MDC Alliance totally reject the results that have been announced so far.
Kamisa irilana ilimumela na koge impumela ingamana.
Not been verified by the chief election agents of the candidates.
Impumela ya lemuketo isandu kumi ilisa kutungulwa ma polling agents.
The polling agents should be verified.
Kodwa ke ngenxa yokuba ubevele engene estejini lesi ngaphandle komthetho ucine efuqwa ngamapolisa esuswa estejini lesi ngaphambilini uChamisa utshele intatheli izindaba ukuthi uyakwazi ngakuphumputi ukuthi unqobile kulolu khetho njalo esethesa ibandla likaMnangagwa umlando ukugcila kulolu khetho wathi njalo akasoze amukele ukubumba uhulumende womanyano.
We respect Zack. We respect the law. But we are being abused for respecting the law. We have a percentage.
Ungeke warika ama election loba ukudlalisa inombolo ukuze zilungele wena. Ubusithi yizo inombolo zokholo.
Because my MPs were not performing well. I won. Overall, I have a majority vote.
UChamisa kodwa unqobe uMnangagwa okulesisindo ngama vote edlula ingxenye yesigidi 548,889 esigodlweni eHarare okwakuqala ngemva kweminyaka phose engamashumi amane abantu beZimbabwe bayevota bekhetha umongameli omutsha ongasuye Mugabe. Lokhu kuzaletha ithemba na ebantwini lela kusasa elingcono kumbe sebehle baphelelwa yilelo themba abadala bathi sizoyicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingupraxitis Jeremiah.
Ukusenjalo abasekeli bebandla lezanu PF bathi bayathokoza kakhulu ngokunqoba kukaMnumzana Mnangagwa kanye lebandla lakhe lezanu PF kulolu khetho. Omunye wabo ngumnumzana Kelvin Manduna ofunda ekolitshini leHoward University khonapha eMelika.
Siyajabuka kakhulu especially i-turnout yasepharlamente besingasento mina ngokwami uthi bengicabanga ukuthi zayi 2/3 so siyajabula. I-race kamongameli it was very tight kodwa siyajabula ngoba i-turnout yangkhona amakhaya especially ibase yethu iphumile i-organization ibikhona so siyajabula kodwa okwami thina njengi-youth ngiyafisela ukuthi ngoba sesinqobile kathesi silo msebenzi omningi wokwenza. Number one, i-victory yethu iyabuya against ukufa kwabantu this week so I think siyathaba kodwa siyakhala enhliziyweni yethu. It's never a good thing ukuze ukuthi kufile abantu ngendaba zokhetho. So that is the first thing kumele sibakhumbule abantu abafileyo. Number two, kulo msebenzi omningi ukulungisa i-economy yethu and ukuthi sibambane ama-Zimbabweans. Nxa elections siphelile kumele sikhumbule ukuthi sonke singama-Zimbabweans sonke sifisele i-economy yethu ukuthi iphakame again.
Abe MDC Alliance bayala ukuyamukela limpumela bathi iZanu PF iqilibezele isebenzelana leZimbabwe Electoral Commission. Uthini ngalokho?
I think njengokubona komuntu wonke ngingathi lapha ngalangapha bekulento isikhalazo. Yes, angazi mina ukuthi kule election anywhere eyenziwa which is 100% perfect. Kodwa it was unprecedented inumber yama-observer ekade khona for this election, unprecedented. And so silinde bona, I think they are one by one bayavuma ukuthi it was free and fair. Bekudlo yama-anomali lapha nalapha but not enough ukuthi bengathi hayi bekungela free and fair. But it's expected bazakhala and made a sizwe. I-process ikhona iyabavumeza ukuthi benqabe lama-challenges behambe through ama-courts lani and something esimele si-respect nxa benza njalo and but I don't think bazaphumelela. I think it was enough kuma observer as they have confirmed ukuthi it was free and fair enough.
Kodwa ama observers avela ku European Union athi galuhambanga kuhle lo lukhetho ngoba bekulokwethuselwa kwabantu kanti njalo lezinduna bezisetshenziswa ngendlela engaqondanga khonapho libandla lakho.
Ukubona kwami baba ukuthi i-election le yi-election ye-transition. Kulabanye ngathi amanye ama-elements asasekhona angabe yenza khonoko but ngabantu abalutshwane and it's something okusokuphelayo umongameli uMnangagwa he was repeatedly saying ekhuza abantu ukuthi lapho sesikunew dispensation asifuni izenzo ezinjalo. So I think ama elements amalutshwane alokhu esenza lokhu ama ingathi ama hardline amanye ama old over from isikhathi sikamgabe kodwa sesingena kathezu kule new dispensation izinto which we expect ukuzaphela konke lokhu. I don't think it was something of widespread to valid to justify ukuthi bathi i-election ibe ngaso free and fair.
Umnumzana Kelvin Manduna ngumsekeli webandla leZANU PF ofunda ekolitshini le-Howard University khonapha eMelika. Ubexoxa lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. Kobulawayo, iningi lamukele ngenjabulo langensolo ukunqoba kukhetho kukamongameli weZANU PF u-Emmerson Mnangagwa. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ubulawayo uveze imibono yakhe ehlukile ngokunqoba kukhetho kukamongameli Mnangagwa webandla leZANU PF kukhetho lwalonyaka oluqhutshwe ngomvulo. Osakhulayo wakobulawayo uYolanda Moyo uveze ukujabula kwakhe.
Ngiyathokoza kakhulu ukuthi Emmerson Mnangagwa unqobile kuma-elections amhlaka 30 ngoba ngimbona engumuntu ozakusa iZimbabwe kwelinye ibanga elichiyeneyo. Uzathabisa abantu abaningi ngoba uyakwazi lapho kwakubotshwa khona amabhawudo yiZANU PF and ngibone ngumuntu ozakhulula lawa mabhawudo ancede iZimbabwe lathi sibe le mali emabhenki abancane abatsha sithole imisebenzi ngoba ukhanye ngumuntu adehamba phandle kwamazwe esiyadinga uncedo and ungani uyaluthola. Ungumuntu osekhulile njalo uzithobile uchamisa ye ube ngumuntu omncane ekwazi okwakusenzakala from kudala but angimboni engumuntu adeza yenelisa ukulungisa iZimbabwe asihambise phambili.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uveze ukudana kwakhe ngempumela yokhetho.
Kumele kwaziwe ukuthi njengezaphu thina savela sakhala ngamalungiselelo okhetho lolu. So ukukhuluma ngempumela yankona kungaba kuyinto engasizi kakhulu. Singakakhulumi langamalungiselelo esavela sasola kusaqalisa iPVR ayenziwa ngakuhle njalo awuzange kube le-transparency endleleni okwabanjwa ngayo ukhetho. Sakhala njalo ngama-issues amaningi ahlanganisela ukuswelakala kwama-resources, ukungabhalansi kwe-coverage ye-media, lama-funds akhutshwayo i-government sokusiwa kuma-elections ama-CDF funds ephiwa ama-political parties amabili kuphela. Njalo sasisazi ukuthi ukhetho lolu asoze lwahamba kuhle luzaba le mphumela ekhontestwayo ezaphikiswa ngabantu abaningi kumbe ezasolwa ngabantu abaningi.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo laye uvumelane lo Maphosa.
Siyadana uzwa ngothiwa u-Emmerson Mnangagwa uthi uwine nge-50.8 votes kukhetho olwenziwe ngomvulo. Lokhu kusobala ukuthi iZANU PF iqilile kulolu khetho kakhulu nxa sikhangela ama-numbers aphuma emakhaya. Sizwile ukuthi bekule voter intimidation kwezinye indawo kathi sananzelela lokuthi ama-figures kumbe amanani amakhulu kakhulu lawo okuthiwa uMnangagwa uwine ngawo kakhulu nxa sikhangela endaweni zeMashonaland kawavumelani lamanani ezindawo lezi obekuthiwa kulama-registered voters angikhona. For example, ubuthole ukuthi indawo ethile ilama-registered voters angafika 30,000 okwa-announcewa yizeki kodwa kusimangalisileyo ukuthi kuzindawo lezi ubuthole ukuthi iZANU PF siwina ngabo 35,000 kusiya ku-40,000.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Efi Ncube ubika ngakukhangeleleyo kumbuso kaMnangagwa.
Ukuwina kwa-Emmerson Mnangagwa emakhaya emaNdebeleni akusonto emangalisayo ngokuba iZANU PF ibivele iwina lolu khetho nje oludlulileyo. Ungakhumbula ngo-2013 ukuthi iwine ngendlela ebanzi kakhulu kwelaseMaNdebeleni. Ngakho-ke kakulanto emangalisayo kikho lokho, kubonakala abantu nje sebevota ngendlela yona le abevote ngayo. Izizathu zangikhona zingaba ziningi, okubalelwayo ukuthini kukhona abayithandayo iZANU PF, khona abayikholwayo, kukhona mhlamba bayesabayo kukhona njalo abangabe bezuzokuthile kiyo.
Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo Ezek Provincial Command Center ngingu Anastasia Ndlovu.
Manje sile ntathele izindaba ye Studio 7 u Chris Gande okobulawayo. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga lamukela lami ngiyabonga kakhulu.
Yes, ukuthi abaningi khona apho kobulawayo bemukele ngenjabulo abanye ngensolo njengoba sizwa ngentathele izindaba yethu lapha Anastasia Ndlovu. Kathe si umomo unjani khona ngapho kwenzakalana?
Hayi kathe nje akungani kuzithulele nje abantu khona bengena e-town akukakhanyi kahle ukuthi bazemukela njani kakhulu kundaba zodlakela kodwa hayi kuzithulele nje sikhuluma nje abantu bazihambela njengensukwini.
Ye okunye ke okumqoka okunanzelelekayo ngalolu ukhetho khona ngapho kobulawayo?
Ah, kuningi ukuthi ikakhulu ungananzelela ukubana ngapho kobulawayo ibandla le-MDC yilo elithethe i-MDC Alliance yilo elithethe izihlalo zonke eze council kuthi ezabo MP ezedalela ePhalamende zithethwe zonke kwasala esodwa nje zithethwe iZANU-PF. Lokhu kungakubangela ukuthi abantu bengabi ngabantu abacunuke kakhulu kulezinye izigaba.
Ye sizwile njalo ukuthi umanyano MDC Alliance uzaphikisa lolu daba emthethwandaba. Selikelezwa yini ngabasekeli babo kumbe abasekeli bebandla lezanu PF ukuthi bathini ngalolu daba?
Ye yabe MDC Alliance sizwile sibili abanye bakhona inkokheli sike saxoxa lazo zithi zona hayi isaba lolu alisoze sinekho napho sizalusa phambili sibisemthethwandaba kodwa ke abanye amanye amabandla amancane lawa kade ngiyenzisa athi hayi sokuphelile sebezazama labo okunye ngomnyaka ngokhetho oluzayo luka-2023.
Ye kodwa umomo uthule yini khona ngapho besizwile ukuthi bekulamasosha abebhodabhoda ikhangele ukuthi umomo ungabe unjani lezi mota zabo ade lazo hamba khonapho edolobheni lokho ezikhona yi
hayi azisekho bezikhona kodwa bengasomasosha bekungamapolisa hayi bezidwele kakhulu ebhodabhoda edolobheni phakathi kunye lase emalokishini emdini yabaningi abebebaningi kakhulu ngike ngafika sibili endaweni eziningi ngabona lapho kade begcwele khona kodwa sikhuluma nje kathesi hayi bahle basuka izolo emini lakathesi nje ngisedolobheni phakathi sibili nxangikhangela mboni ngitholo yedwa umpolisi.
Ye uke wabona okwenzakalayo emahofisini e-MDC thi lapho kuthiwa yikho abake babakhona?
Ngike ngafika izolo okwayizolo hhayi yikho manje abaqale ukusuka khona izolo emini bathi sibabona besuka khonapho sagijima kwezinye indawo sabona lapho hhayi bayasuka lapho avele kade bengasekho kusela khonapho ngendaba ngesikhathi isiya-1 emini kade bengasekho kuthe ebusuku ngemva kokumenyezelwa kokhetho sisagijima njalo sayafika khona ngale sithi sibone ukuthi kuza kunjani akuzithulele nje.
Ye hhayi siyabonga kakhulu ukuxoxa lawe kuhlela.
Hhayi lathi sibongile.
Leyo ke balaleli bekuyingxoxo lo Chris Gande entathele izindaba yeStudio 7 yena okobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezethule imibono ehlukeneyo kulandela ukunqoba kukhetho kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye besithi badane kakhulu kukanti abanye bathi uZulu sekhulumile sokufanele impilo iqhubekele phambili. UBenedictine Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukumenyezelwa kwempumela yokhetho ekhombisa ukuthi umnumzana Emerson Mnangagwa unqobile kanti njalo ibandla lakhe leZANU PF lithethe isihlalo eziningi edala lePhalamende isitshiye iningi lidane kakhulu kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Tshabalala uthi umadolo nzima njengoba ubecabanga ukuthi lolu khetho yilo oluzaletha inguquko.
Kwehlule impela, I'm very very disappointed ngibuhlungu inhliziyo yami. Sesiyabuyela futhi kumaqhuzu nalawa ethi siwabone ebank. Sesibuyela futhi emadibheni nalawa angela mithi. Anginamazi, I'm so disappointed ngamaresults akhona.
Kodwa kwabanye abagoqela umnumzana Gretman Mkhwebu bathi bachayela umongameli Mnangagwa ihlombe.
Unqobile uPresident Emerson Mnangagwa free and fair. Mina ikho into engisola lapho ngoba ukampeni lelo baba simbonile ehla isenyuka esemakhaya esiyana kuphi nakuphi. Kungokuqala kulomnyaka ka-2018 sibona kuvota ngokuthula kungakhalisa mboko phezu kwendoda.
Unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ukunqoba kukamongameli Mnangagwa kutsho ukuthi iZANU PF ilokhu ithakazelelwa ngabantu emakhaya. Uthi ukunqoba kwe-MDC Alliance emadolobheni kutsho ukuthi ilokhu isathandwa yisebenzi iningi lazo ezisemadolobheni kodwa emakhaya kukhanya ingakemukelwa kakhulu.
Indaba ye-generational consensus yabekwa angani ibandla le-MDC Alliance libandla labantu abatsha, yikho abantu abadala emakhaya behambe lo muntu ole-75 years bebonthi nguye ongaba ngumongameli.
Isifundiswa seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati uthi sekuyisikhathi sokuthi kusukwe emoyeni wokhetho kwemukelwe impumela uqale umsebenzi wokuthuthukisa ilizwe.
Kungabi ukuthi onqobileyo ekhethweni afune ukuthatha konke ahuquluze konke laba abahluliweyo bengabi khona phakathi kukahulumende.
Kodwa ke bakhona bathi ukuqhubeka kombuso weZANU PF kutsho ukuthi okweminyaka emihlanu elandelayo baza qhubeka besemazweni njengoba bengalalwa ithemba lokuthi kule nguquko engcono ezaba khona. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Sithanda ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook. Silo Raymond Moyo, silo Busani Mabhena, silo Lindsay Hammond, silo Lihle Mangena, silo Thuthukani Mzila, silo Xolisani Dube, labanye nje abaninginengi. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla leZANU PF umnumzana Emerson Mnangagwa nguye onqobileyo kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngemva kokuthola amavoti edlula awomkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa umanyano we-MDC Alliance uthi awamukeli limpumela ngoba umnumzana Chamisa nguye onqobileyo njalo bathi bazaphikisa limpumela. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.